Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 olwesithathu mhla ka 24 kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, idalele High Court lethule isinqumo sokuthi abemsakazo lamaphephandaba kahulumende bephula isisekelo sombuso welizwe ngokwethula indaba zokukhankasela ukhetho olwedluleyo beyamele kuceleleza no-PF. Umchuchisi owakhokhela uphenyo lokucwayisisa ukungenela kukahulumende weleRussia kukhetho lweMelika kanye lecala eletheswa umongameli Donald Trump elokuzama ukuvimba lolu phenyo, uMnumzane Robert Mueller uphe ubufakazi bakhe edalela ePhalamende. Ukusilela kwamaphepha lokulungisa amapasipoti kanye lezinye incwadi ezimqoka empilweni yabantu sokubangele ukuthi abanye abahlala emazweni balahlekelwe ngumsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kuona lo msakazo. Idalele High Court namhla lethule isinqumo sokuthi abemsakazo lamaphephandaba kahulumende bephula isisekelo sombuso welizwe iConstitution ngokwethula izindaba zokukhankasela ukhetho olwedluleyo beyamele kuceleleza no-PF, njalo besala ukwethula izindaba zemikhankaso yamabandla aphikisayo. Umahluleli wedaleleli eMaswingo uJustice Joseph Mafurise uthi iphephandaba leThe Herald lomsakazo weZBC bephula isahluko 61 sesisekelo sombuso, sona esithi inhlanganiso zendaba zikahulumende kumele zisebenze zingeyamelanga kuhlangothi thize. Ngokunjalo uJustice Mafurise uthe kuyiwa phambili inhlanganiso lezi kumele zilandele umthetho ngokwethula indaba kungelahlangothi eziluthathayo. Lolu daba lwalukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezimeleyo eVeritas, imelwe ligqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Doug Coltart, yena utshele Studio 7 ukuthi uyathokoza ngesinqumo lesi. Wengeze wathi sebemelele ukubona ukuthi abeHerald labeZBC vasilandela yini. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association bakhuthaza ababhadalela indleko yokwelatshwa abePremier Medical Aid Association ukuthi kumele bahlawule odokotela indleko yezigulane ezingamalunga ayo. Bakhuthazwe njalo kulandela isilinganiso semali yavunyelwana lenhlanganiso ye-Association of Healthcare Funders of Zimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bezima baveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisi nabo okwazisa ngesimo kundaba yokungahlawulwa lapho belaphe amalunga awe Premier Medical Aid Society. Unobhala jikelele wezima uDr. Sacrifice Chirisa obekhanya ethukuthele uthe udanisayo ukuba okwenziwa ngabe PSMAS sekubeka impila kahle yamalunga ayo engozini.
The estimated figure is 60 million. It was 60 million, but now, since it was all dollarized.
Lapa sikhuluma ngezigidi ezingamachuma ifithupa, 60 million, owe imali, abe PSMAS, okumele bayihlawulele. Abanye baba medical aid laba, banganeno, basasele zikwelete. Kodwa inkinga ukuthi abahlawuli ngesikhathi esabekwayo. Thina sithi kasihloniphe lezo zikhathi ezabekwa zokuhlawulela lezi mali.
Esinye sezakhamizi seHarare uMnumzana Charles Nyoni uveze ukukhathazeka ngesimo sokungahlawulwa kwabodokotela.
Into ecaphulayo ngoba mina ngibanjelwa imali every month, ngingahola i-medical aid ithatha imali yayo. Ukuthi ngigulile umba ngigulanga ngabalani lakho, sengifuna ukuyalatshwa sekuthiwa i-medical aid yami kayikhokhi imali, kuyabe kuvela ngaphi mina ngibanjelwa imali.
Ukhuthaza iziphathamandla zezempilakahle uNyoni ukuba zike zikhangelisise lindaba ngoba izophazamisa impila kahle yabantu beZimbabwe.
Lokhu okutshengisa nje vele ukuthi ama medical aid society la vele kalandaba laba members awo njalo kalandaba lokuthi thina esisebenza nokuphila kanzima sikhokha kanjani le imali ababefuna ukuthi siyibhadale njalo abasibambela yona.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Collins Ncube uthi uyabubona ubunzima obubhekane labo dokotela labezima.
Okuqakathekileyo ukuthi khona abantu be-Premier Medical Aid Association bebekwazi ukuthi uzulu uyobhadala imali ye-medical aid ukuthi bathole isizo oluvela kubodokotela bethu. Nxa bengasabhadali odokotela kodwa thina sibhadala kibo ukuthi sithole usizo kubodokotela, angikhole ukuthi kungahamba kuhle khona lokhu ngoba kathesi abanye odokotela bathi abasayithathi i-Christmas. Ma ule-medical aid ye-Christmas bakutshela ukuthi asithathi i-Christmas, siza kwenza i-consultation kuphela, okunye lokhu suzamele uzibhadale nge-cash. So konke kutshengisela ukuthi khona kulobusela obukhulu.
Uncube uthi kumele luhlolisiswe lolu daba kudingisiswe okuyikho okwenzakalayo kilo.
Nxa sibhadala thina bakhweza anytime, nxa bona sokumele ukuthi babhadale laba yibo abasisizayo bakhona ngoba bona bayibridge nje kuphela ukuthi sifinyelele kubodokotela, otherwise akusancedi njengomuntu ukuthi mbhadale kathesi medical aid ngithi singalo doctor nje ukuthi top up with this or pay for your scan nje ukuthi top up with this.
Imizamo yokukhulumisana lo mkhokheli wenhlanganiso ye-Premier Service Medical Aid Society PISMAS uDr. Farai Muchena yehlule njengoba ubengalusabeli ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Abezima bakhuthaza njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC ukuba baqhube inhlolisiso kundlela imali esetshenziswa ngayo kunhlanganiso zama-medical aid eye-audit. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Iningi lezakhamizi zakobulawayo zithi azifuni ukuthi ukuqondiswa komsebenzi wedolobho leli kuqhutshwe ikhomishini ezabe ithatha isikhundla samakhansila ukuze kwenziwe olunye ukhetho. Ngakolunye udaba, umabhalane omkhulu wekhansila yakobulawayo uTownclerk umnumzana Christopher Dube usekhweze emthethwandaba udaba lwakhe lokuxotshwa umsebenzi ngumsekeli kameya. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Kuphuma imbono ehlukeneyo mayelana lokuthi kumiswe umsebenzi amakhansila wonke akobulawayo, kufakwe ikhomishini ezaqhuba umsebenzi wokuqondisa inhlelo zekhansili yaleli dolobho ngemva kwengxabangxoza eqhamuke lapho umsekeli kameya elobele uTown Clerk incwadi yokumisa umsebenzi esithi akaqhubi kuhle umsebenzi. Umnumzana Dumisani Nkomo ongumqondisi weHabakuk Trust uthi umbuso wecommission ayisiwo cebo elihle ukuxazulula inkinga esiqhamuke kobulawayo.
Ye, kuliqiniso sibili ukuthi icommission asonto enhle ngoba esikhathini esinengi isetshenziswa nguhulumende kumbe libandla lusayizana ukuphefu ukuthi lisebenze injongo yayo.
Umnumzana Effort Ncube umcebisi enhlanganisweni emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi ukuphathwa kabi kwedolobho akumelanga kuvunyelwe edolobheni.
Ubulawayo kafanelanga amukele ubusela noma sekuthene lokuphathwa kabi kwedolobha kumbe ukuphila njengenyamazana kungahlonishwa umthetho. Abantu abanjalo kabaphume baphele edolobheni kungakhathalekile noma ngamakhansila kumbe izisebenzi. Kakuphenywe-ke ngokuphangisa kulabo abatholakala belamacala betheswa amacala basuswe ezikhundleni. Kulokuthi kungene abantu abangavotelwanga, okuhle yikuthi kungene abavotelweyo. nga kuyukuthi ukukhishwa amakhansela ngu 10 ngaphuma ngu 10 kuvote endane ezingu 10 kumbe ngabe phuma bonke kuvote njalo kungabe labantu abangena bengavotelwanga.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi akavumelani lombono wobuso wekomishini.
Kulandela izipitipiti ezibe khona ekhansilini yakoBulawayo kulamaviki adlulileyo, inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association izathi kwaqa ngolwesihlanu sizahlanganela lezi inhlanganiso ezivela kuHarare leGweru, sicubungula ukuthi njengoba baye baba lekomishini kibo yasebenza njani.
Umnumzana Gilibone Khabo isikhulumeli seBulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bangagijimeli okwekomishini lokho.
Ukuthi kuthiwa kufaka ikomishini, ikomishini le abantu sebekhethe ilist yabo, angazi abantu bafika 18, but sesikhangela i-Urban Councils Act, uminister ulelungile ukufaka abantu abathathu kuphela. Nxa sesifuna ukufaka ilist yabantu kuyasomela kubuyele kuhambwe e-cabinet kube le-amendment of that act. So hayi, abantu abame kancane indaba ye-commission.
Kolunye udaba, umabhalane omkhulu wekhansili yakoBulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube usekhweze amaphepha emthethwandaba ephikisa ukumiswa kwakhe umsebenzi ethi kulandelwe umthetho ekuqhutshweni kophenyo lwamacala awethweswayo. Ngalokho umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami uyavuma ukuthi wamukele amaphepha ambiza emthethwandaba.
Amaphepha ngiwabonile sivila buyile, bazonseva ngamaphepha ukuthi ngirespondi e-court. Kodwa mina ngendlela engibona ngayo nje ukuthi abantu basuke baba lembono etshiyeneyo. Mina engikhangeleyo ukuthi nxa bekube lama-allegation and genuinely umuntu ekwazi ukuthi they are innocent, akalacala, bekulula nje ukuthi umuntu ephendule nje ama-allegations that were leveled, kungabi le nkulumo zonke lezi ezisuka ziba khona. Okunye phela ukuthi umuntu usuke ethathe advantage ethi sefuna abanye abantu ukuthi bemncedise ukulwa impi zakhe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi there are allegations that are there.
Izakhamuzi zakoBulawayo sezibone ukufaka ikhomishini ezakhangela ngendaba zekhansili yakoBulawayo kungasilo cebo elihle. Bathi labantu abakuluhlu lwasebekhethiwe ukuba bangene kukhomishini le ababoni kungabantu abangaphumelela ekulungisiseni okuhluphayo kulelo dolobho. Abenhlanganiso emele izakhamizi zakoBulawayo bathe bazakuba lomhlangano ngolwesihlanu ukuxoxisana phezu kwale ikhomishini okuzabenza bazi ubuhle lobubi benyathelo leli. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umchuchisi owakhokhela uphenyo lokucwayisisa ukungenela kukahulumende weleRussia kukhetho lweMelika kanye lecala elitheswa umongameli Donald Trump elokuzama ukuvimba lolu phenyo, umnumzana Robert Mueller uphe ubufakazi bakhe edale lephalamende eleCongress namuhla. Wagcizelela ukuthi umongameli Trump ulakho ukubanjwa ngumthetho nxa esesukile esikhundleni. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Esipa ubufakazi bakhe umnumzana Mula uthe uma ngempumela yophenyo lwakhe yokuthi babe ngeke bageze umongameli Trump kucala lokuzama ukuvimba lolu phenyo. Bekuchukwana mpela abebandla eliphikisayo elama-Democrats bezama ukuveza uTrump njengomuntu omubi owadala icala njalo omele asuswe esihlalweni. Kuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bona bebemvikela besithi akulacala alidalayo. Umula yena lanxa emude ngomzimba ubesiba mfitshane ngaso sonke isikhathi ngamazwi kumpendulo zakhe lapho ebuzisiswa ngophenyo lwakhe zinhlangothi zombili. Kodwa ukubeke kwacaca ukuthi umongameli Trump ulakho ukwetheswa icala lokuvimba isandla somthetho nxa esesukele esikhundleni ngoba umthetho okwamanje ungakuvumi ukuthi umongameli weMelika etheswe icala. Nangu ebuzwa lilunga lama-Republicans.
Could you charge the president with a crime after he left office?
Yes.
Yeah.
You believe that he committed, you could charge the president of the United States with obstruction of justice after he left office?
Yes.
Yeah.
Ethically, under the ethical standards.
Well, I'm not sure.
Ngeke ngeteste umongameli icala kodwa nxa esephumile esikhundleni. Yebo uyenelisa ukwetheswa icala lokuzama ukuvimba isandla somthetho.
To see if there are any other persons who might be drawn into the conspiracy.
Umula ufakaze ukuthi umongameli Trump wazama ukumxotsha umsebenzi wokuphenya udaba lokudlelana kwakhe lele Russia ngesikhathi sokhetho esebenzisa isiphathamandla sikahulumende wakhe umnumzana Don McGahn. Ulandule imbiko yama Republicans yokuthi ungumuntu ozonda uTrump kanye labo bonke ababekuqula lophenyo lwakhe.
You made a political case instead. You put it in a paper sack, lit it on fire, dropped it on our porch, rang the doorbell, and ran.
I don't think you reviewed.
Angibona ukuthi walubala kuhle ugwalo lwempumela yethu ngendlela olucace ngayo njalo olungathathisa ngodi ngayo. Ama-Democrats wona ebeqina ngokuthi buningi ubufakazi bokuthi uTrump wazama ukuvimba uphenyo lukamula. Ngokunjalo athi kumele ajeziswe. Sebuze isiphathamandla se-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi ububone njani ubufakazi bukamula.
Well, I'm a Republican, and I think his strategy is that he benze umula abonakale njengomuntu report yakhe engekho accurate engekho fair.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Kelvin Manduna yena oqhuba izifundo zakhe zePhD eHoward University uthi kaboni imizamo yamademocrats yokuhudula umongameli Trump emsuse embusweni phezu kwecala aletheswayo iphumelela.
Okwakuqala wona ama-Democrats ngokwabo ama-senior Democrats oPelosi bakhulume kudala ukuthi they are not convinced ngendaba ye-impeachment.
Umongameli Trump yena uthi umula ukuveze sobala namuhla ukuthi akulacala alidalayo njalo uthi uhlukuluzwa nje ngabebandla lama-Democrats. Ngimele iStudio 7 ngise Washington yimi uNtungamile Nkomo.
Go live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ezikhuthazwa ukuthi zizetshala imali ekhaya kodwa ngasikhathi sinye zithwala nzima lapho zifuna ukuthola incwadi zokuhambisa zama passport. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukusilela kwephepha lokulungisa ama-passport kanye lezinye incwadi ezimqoka empilweni kaZulu sokuvangele ukuthi abanye abahlala emazweni balahlekelwe ngumsebenzi ngoba incwadi zabo eziyabe sezedlule umsebenzi ziyabe zingasasebenzi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana ezimbokodo unkosazana Victress Mathuthu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi abanye abahlala eSouth Africa abaphelelwa ngumsebenzi ngabala ama-permit asebenza kuphela nxa i-passport layo ilungele ukusebenza.
Hey, le kuyinkinga enkulu kakhulu. Yazi angazi ukuthi ngayichaza kanjani. Ngoba ukusolakala kwephepha lokwenza i-passport eZimbabwe edinga ukuthi abantu bephume phandle kwayo. Kungenye into ukuze baphume phandle abantu kumele bathole ama-passport. Abantu abakwazi ukuhlala eZimbabwe nesimo esikhona, abasakwazi nokuphuma ngokuthi akusela ama-passport, akusela phepha lokwenza i-passport. Lalaba abahlezi ngapha eSouth Africa abahleli ngama-permit. Ungakhumbula kahle isikhathi sathi abantu abalama-permit kakhulu abathola ngaso ama-passport. Kwakuyilesi sikhathi ukuthi maybe like asithi bo 8, 9, 10 years ago. And ama-passport lawa abawathola ngaleso sikhathi aphelwa isikhathi manje ayexpire kumele bawe renew ukuze babe lama permit kulawo ma passport amasha ngoba i permit ngaze bayithwale manje ivalid kodwa ise passportini ephelwe isikhathi kufana lokuthi abalalithi so eke abantu abasebenza lapha eSouth Africa abaseZimbabwe abasebenzisa ama permits abaningi ama passport aba expired lama permits ni passport expired leyo ase invalid awasasebenzi loba engakaphelwa isikhathi abanye basalinda ukuthi ama permits afakwe kuma passport kodwa azofaka kanjani ama permits kuma passport aphelwe isikhathi njalo bengasakwazi ukuthola ama passport ngoba iZimbabwe ingasela phepha lokwenza ipassport
yese sizwe ukubana abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa kuyamele bayethatha amaphepha okuzalwa eZimbabwe udubo olukhona kathesa lokusilela kwamaphepha lokudindwa lokhu aluba thintanga na
liyabathinta kakhulu ngoba abantwana abazalelwa lapha eSouth Africa bebe besiya e-States bayo sila lawo mafoma silayo bese bethola ama birth certificate asekhaya ekhaya manje noma ungayifili iphepha lapha ekhaya abasawenzi lawo mathu okuyukuthi abantwana bonke abazalwa lapha kuthi sebeza hlala bengala maphepha okuzalwa lawo aseZimbabwe okuyinkinga enkulu ngoba nalapha eSouth Africa noma ungazibe umntwana umzalele lapha amaphepha lapha ngeke wathole ngoba umntwana ezalwa lapha kodwa ngokuzalwa kwakho ungaseZimbabwe so laba abantwana bonke abasebenzalwa manje abangasakwazi ukuthola ama birth certificate le eZimbabwe kuthi ukuthi ibona abasela amaphepha nje aba identifyayo ukuthi bangaba kuphi apha until kuze kutholakala lawo lelo phepha lokwenza lawo maphepha kusho ukuthi bona abantwana labo nje abala identity so kuyinto enzima kakhulu abanye abantwana kumele baye ezikolo esikolo lapha eSouth Africa kufanele ukuthi babe nama birth certificate aseZimbabwe kumbe nama passport aseZimbabwe ukuthi baye bathola ama study permit lapha eSouth Africa kodwa kula phepha lelo so abantu banje baphakathi kwelitshe lembokodo ngaleli simo samaphepha lawo
lo nkosazana Victress Mathuthu umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eZim imbokodo obexoxa icingweni lesitudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa ukusenjalo isizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhuthaza ikhomishini elwisana lenkohlakalo eZimbabwe anti-corruption commission ukuthi isebenze ngokungesabi lokungakhethi njengekhomishini ecubungula izenzo zenkohlakalo kwele South Africa Judicial Commission of Inquiry into Allegations of State Capture, Corruption and Fraud. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ekhonale kwele South Africa.
Selokhu ikhomishini ecubungula izenzo zenkohlakalo kwele South Africa iqala ukusebenza mhlaka 21 Ncwabakazi 2018 isibize abantu phose ikhulu bebuzwa egcekeni libalele umuntu wonke ezizwela emsakazweni kamabona kude ngenkohlakalo abayibonayo abayaziyo lecatshangelwa ukuthi bayenza kuleli nani goqela owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma ababengabaphathi ntambo ababengabaqondisi bamankampani kahulumende abaqondisi bamankampani azimeleyo labanye abalento abayaziyo ngokuhuquluzwa kwempahla nemali yesizwe le yinto abeZimbabwe abasemazweni abathi bafuna ukubona isenziwa yikomishini elwisa inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Okwaqala bathi kusegcekene ukuthi iningi zenkokheli zelizwe kugoqela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labanye abalokhu bekuhulumende kathesi banenodo esezandleni zabo entshontshwe emnothweni welizwe. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabena futhi ngesikhathi kususwa umgabe esihlalweni kwathiwa kulabantu abalenkohlakalo eduze kwakhe ngakho yibo labo bantu likomishini okufuze iqale ngabo
kukhanyelwe kakhulu ama-parastatals ngoba siyabona ama-parastatals lawo asehamba ngamadolo sekwaphela eZimbabwe sesilendize yodwa izesa siyehluleka ukuthi abantu bathole i-electricity ozisikozitili sokwavalwa konke lokhu kusenziwa yi-corruption.
Osebenze ofisini ezokwethulwa kwembiko ebandleni lezaphu umnumzana Nkosikhona Ndlovu uthi asikho isizathu esenza likomishini ibilokhu ingakaqali umsebenzi wayo ngoba ubufakazi bokuthi kulamasela abulele umnotho ugcwele ndawana yonke.
Umama uMildred Shiri welokhu ekhipha ama auditor general reports atshengisela ubugwelegwele obwenzakala emakhansilini atshengisela ubugwelegwele obwenzakala lawa esingathi ngama parastatals so mina ngibona ngalo bofakazi bona lobo benele ukuthi abantu bengabotshwa njalo ubugwelegwele bumiswe kuhle kukhangele ukuthi wathatha izimali ziphi nguphi wasebenzisa izinto ngendlela ezingayisizo nguphi kubotshwa abantu abantu behanjiswa emthethwandaba yindlela yokuqala yokuqeda ngabo ubugwelegwele.
Umelo MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi ikomishini yeSouth Africa isibonelo esihle kakhulu ngoba wonke othintekayo uyabuzisiswa kokuqela abaphathi ntambo abasesikhundleni.
siyabona ke manje ukuthi nazi impethu phela ziyavela obala esingakwazi ke ukuthi lezi impethu zizowubona na umnyango wasenkantolo noma zizozindizela zihambe. Okusalayo iyadingeka le commission ukuthi ibe khona eZimbabwe yenkohlakalo. Ama commission azodingida zonke lezi zinto zenkohlakalo ezenzeka nokukhwabanisa selokhu sathola uzibuso.
Umnumzana Makhahlela Dube yena uthi lilutshwana ithemba lokuthi i-commission le iza kwenza umsebenzi onxumekayo njengoba kule nqwaba yabasebandleni elibusayo okwaziwayo ukuthi kufanele ukuthi ngabe vele basejele kodwa baqhubekela phambili bentshontsha libalele.
Well, noma ikhona angiboni mehluko, noma ingekho kuyafana. Ukuthi khona kayikho akukho mehluko ozoba khona, njalo kunomehluko ozakushintsha isimo sabo ngoba vele bona bonke njengamasela nje.
Abanye bathi uhlupho oluzahlangana lekomishini yeZimbabwe ukuthi bakhona abangathintwayo ngoba besondelelene lababusayo manje, kanti ke kwele South Africa babiza loba ngubani ungakhathalekile loba wazana lo mongameli. Bathi kuqakathekile ukuthi ikomishini le izimele, umsebenzi wayo ungalawulwa yofisi kamongameli ukuze laye maye biziwe kube lula ukuthi abuzisiswe njengalokho okwenzakala kwele South Africa. Melestro 7, Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Kusenjalo sekuqhamuke ukungezwani phakathi kwabatshayeli bezimoto ezithwala abantu bakwele Botswana labele Zimbabwe edolobheni leFrancis Town. UMartin Ngwenyawo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBotswana Bus Trucks and Taxis Association, umnumzana Brian Moyo, uthiswa kulokufuthelana okubi phakathi kwabatshayeli beBotswana labeZimbabwe phezu kodaba lokubanga abasebenzisa izimota zabo emangweni ophakathi kweFrancis Town leRamokgwebane. UMoyo uthi ubudlelwano sebehlile kakhulu nabanye babo beZimbabwe abangela maphepha okuthi imota zabo zithwale izihambi. Sobeke bazama ukukhulumisana nalabo eZimbabwe ukuthi bayekele abakwenzayo ngoba kulakho ukudala ukuqhamuka kodlakela, noma nje bona bengafuni ukuthi abantu balwe njengalokhu ukwenzakala kule South Africa, kutsho uMoyo. Okumele kwenzekela ukuthi abeBotswana bathwala impahla lesihambi kusuka eFrancis Town kusiya emngcelweni wePlumtree bese bededela abakobulawayo abaqedisa uhambo, kodwa omalayitsha bona bathwala kusuka umango wonke usuka eFrancis Town besiya kobulawayo. UMoyo uthi ukhathazwa ukuthi omalayitsha laba bathwala konke impahla efana lamafutha ezimota lezihambi emoteni yinye ngoba lokhu kufaka impilo zabantu engozini. Amapholisa aseceliwe ukuthi aphathise ukubopha abazatholakala besephula umthetho. Omunye wabomalayitsha umzana Gabriel Svindi uthi kulezi nsuku akulula emangweni weFrancis Town kanye lePlumtree ngoba abalemchova esemthethweni besidla amalahle.
Sizama ukuziphilisa, bekuphileka kodwa khathesi sekunzima ngoba laba abalama-registered taxis sebechinga besithi sibathathela ibhizimusi. Amapholisa akupha itikiti le-3000 uma engakubamba kuchovisa okungekho emthethweni.
Wakule Botswana olemota ebhaliswe kusemthethweni umnumzana Kahiso Kinosi uthi ibhizimusi yabo isiphansi ngenxa yabachova okungekho emthethweni.
This problem has been escalating. So
sacina sibona kufanele ukuthi sifike lolu daba emapholiseni kanye njalo sixoxisane nenhlanganiso yethu yama-Taxis Association ukuze sizame ukuqeda udubo lolu.
Izihambi sezilutshani oluhluphekayo ngesikhathi indlovu ezimbili zisilwa. Abanye abanjengomnumzana Andreas Sibanda besithi udubo lezimota ezihamba kusemthethweni ukuthi zibachiya emngceleni wePlumtree bona beyabe besindwa zimpahla, kukanti omalayitsha bayabafikisa kobulawayo.
Uhlupho yukuthi amakhombe asichiya eboda noma usiya kobulawayo abasavumi ukuthi sigade noma yiphi imoto, besithi kumele sigade ama-registered khombe. Kodwa uhlupho lwakhona yukuthi abasemthethweni bayakuchiya eboda noma wena uthwele impahla eningi.
UMoyo yena uthi inombolo sitshengisa ukuthi kule moto zabo malayitsha ezifika amachumi amane ezingena zizothwala abantu lempahla eFrancis Town ngelanga. Uthi imizamo yokukhulumisana labayephula imithetho ungathi yehlula, yikho bacina bekhulumisana lamapholisa ukuthi baphathise. NginguMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7, Zabron, kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.